cabanga ukuthi ukusungula ibhizinisi kumele uqalube le mali. Qalube le idea first ukuthi uvele ufuna ukwenzani. Lapho sokutholile ufuna ukwenza ngoba ukuzube le business encane kumele ube le idea yokuthi ufuna ukwenzani, ufuna ukukwenzela ngapi, ufuna ukukwenza ngani, ufuna ukukuthengisa ngapi khona ukufuna ukukwenza. Ufuna ukuza kuba imalini. Ungafaka konke lokho ndawonye usuzodinga imali iproject yakho iyaphumelela. Imali ke zikhona emabhanga, imali zikhona futhi la kuma finance institutions. Ukuhluphayo ke ukuthi abantu bangaboleka imali kababhadali. Sicela ukuthi umuntu angazaboleka imali abhadali kwenze ukuthi abanye labo bathole. Kodwa izimali ezokubolekisa zikhona sibili.
Ye konoku ke okuthiwa icollateral ke bayakuthola ngapha abantu.
Ye kathesi amabhanki amaningi sebesithi bona lapha liyigroup of 3 or 5 liyagarantiya nalina. But abantu-ke abaningi bacabanga ukuthi kumele imali iphongupiwa kungelasibambiso. Akulanto enjalo ngoba imali leyo phela ngesizwe is public money. Bantu bangakhohlwa ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abangamatsotsi. Phakathi kwethu kukhona abanye abalungileyo abathatha imali babisele. Kodwa labana-ke abathatha imali bengabiseli. Bethi bephongukuyidla yini, lo anobiselayo abeseluza yini. Kumele ukuthi sibhalanse khonapho. Lapho le nkomo, bambisa ngenkomo zakho ukuze ubone ukuthi umqoqo, ngembuzi zakho, ngetafula, ngefriji, kumbe lapha lingabangane ligarantiyana.
Nxa sokubuya lokhu kuthiwa ngama-project proposal ukuthi ubhale kubeke sobala ukuthi ufisa ukwenzani, kambe ngobani abakwenzayo khonapho kuhulumende? Liyakwenza lina yini?
Abantu asibalobeli ama-project proposal, kumele bazibhalele bona. Nanso enye into uzokuthiwa kufuneka ama-project proposal, kufuneka ikharatholali. Lapho ufuna i-grant, hamba kuma-NGOs baza kunika ama-grant. Lapho ufuna imali yebhizinisi, buya kuma-banks. Ama-banks balomthetho wabo ukuthi kusetshenzwa so. Abantu bangahlanganisa izinto. Take business like business. Ngoba singabe silokhu abantu sibaqambela amanga ukuthi thatha imali ungazange ube le business plan. I-business plan iyakuncedisa, iyamtshengisa umuntu ofuna ukukunika imali ukuthi you have thought through what you want to do. Ungayibhala noma ngesiNdebele ukuthi right, ngifuna engukhangeleleyo yikuthi ngifuye inkomo. Inkomo leziyana zengifuna ukuqala ngezinhlanu ezifika zezingu-4 le nkunzi. Ngisenza isibaya sengilaso. Konke lokhu anakutshengisela ukuthi uhlelekile nge-business ofuna ukuyenza. Lapho ufuna uhambeke kuma-banks kumbe ku-ministry, bakunika i-outline ezakwenza ukuthi ucabange kuhle ngezinto zonke ofuna ukuzenza. I-business plan, nothing wrong with that. It's an important document eyiyona ezakwenza usebenze kuhle izinto ofuna ukuzisebenza. Abantu bengasoli sibili ukuthi indaba zithiwa collateral. It's important. Indaba kuthiwa sibhale i-business plan. It is important. You can't go into Washington or London ufike uma-streetini ukuthi ngifuna imali. Bayakuthi where is your business plan? Kodwa ungahamba ngale business plan, you have somewhere to talk from. We want ama-SMEs to end up there. So akumelanga sibatrain ukwenza ama-shortcut engabafikisi phezulu lapho kufika khona abantu.
Ngunike-ke leli thuba njengomphathintambo wezabesifazane ukuthi ukhulume labo mama cha khonapho sizwe mama.
Mina ngifuna ukuthi kubo mama bakwazi ukuthi siqakatheke kakhulu. Njalo omama balama-ideas amaningi kakhulu. Ngabakwazi ukuthi khathesi balo minister ozimisele ukulalela, uminista ozimisele ukubasebenzela, uminista ozimisele ukuthi abakhokhele labo bamkhokhele ukwenzela ukuthi sakhe isizwe sethu ndawonye. Laba sebebuyile kimi bathi ngenza ama-policy for economic empowerment. Ngifuna ukubathembisa ukuthi very soon ngiyabe sengibiza throughout the nation ukuthi this is what the women want. Asikwenzeni ngalindlela. Labo futhi besitsho ukuthi ngenzekani ngalindlela. So abalamanye ama-ideas kabawalethe ukwenzela ukuthi ngihambe ngokufunwa ngabantu. Ngingaze ngazicabangela konke in case ngihlanhlathe abantu bachiye ngemuva.
wakuthola njani wakubatshelisiswa
iofisi yami iku government complex emhlahlandlela emhlahlandlela yeyikhona kobulawayo and ekhagubi ikhona eHarare njalo kuma provinces wonke i ministry ye women affairs and SMEs kulama officers khona ngale kuma provincial headquarters and through ama ministers amacha awelokuzena ama provincial ministers of state bangaya khona ngale bazabalayela ukuthi ministry yami bayithola njani
alikhethi ukuthi lo ngeMDC lo ngezano lo ngwani ngwani
sikhethi muntu bona abantu yiba abazisukuluzayo kuyangihlupha sibili kakhulu konoko ukuthi thina sisebenza lo muntu wonke kodwa uzabona umuntu egoqa izandla athi lokhana ngokwezana engakwazi ukuthi ngokwenza njalo a lot of people have lost opportunities sithi sesikhethe umhlaba sengikhona sebewufuna kodwa-ke sathi sithatha umhlaba kwathiwa ngokwezana uyekelani abantu besithi bathi sethatha amaloni kuthiwa yekelani ngokwezana abantu bathi sebenothile sokuthiwa yekhangelani siyachiywa mina ngifuna wonke umuntu ozimisele ukuphumelela ezimbabwe wozathatha asikhethi ukuthi uyiphi iphati asikhethi ukuthi uyiphi umhlobo asikhethi ukuthi uhlale edorobheni ube uhlale emakhaya esikufunayo yinhliziyo yakho enhle ezimisele ukusebenza lokuphumelela ukuthi uvela ngapi lokuthi ungibana silaa ndaba lapho esikufunayo ngumuntu omqoto ofuna ukusebenzela izimbabwe lemuli yakhe.